isikhathi elingisibe kwazi ilizweninye ngalinye lifanele libe le mali yalo kodwa kuqakathekile kakhulu uhulumende wethu ngesenzisikhathi sesikhulu babe lengqondo yokuthi bengaze bahlanganisa imithetho yemali kumbe i-monetary policy lezinto zomhlangano wezami ngoba yikho kuzaphambanisa-ke ivalu yemali ngingathi sebebhizisa-ke iminotho besenza ama-program ye-politics sebedinda imali eneninyeni akuqonde kakhokhi ukuthi ukuze sibe nethemba lamaziki kakube nelinsi elizimele lodwa lingaze lavoxa izinto zemali lalokho ohambelana lombuso welizwe yinto nakukho okwakhathesi
ye sibuye kuyo sibantu uyamuza lapho ngwenyu yathi ukuthi lapha kumelanga kuhlanganise inhlelo zezanu lakhonoko ukuthi kudinda imali kuyagcina kuphambanisa ivili leziki yena leyo ungathini khonapho
angazi-ke nasuumnotho wezanu ungwenya ukuthela so ukuthi umnotho wezanu uthini kungasitini sezanu kungasithuna ngemali sithuna ngendaba zelizwe isengenisa ngathi izanu izanu iyabusa angithina imali yezanu yena eyikhangela ngokuthi ngoba iyimali kuse izanu ngumbuso wezanu umbuso wezanu vele yebusayo sukusela ngo-1980 nakuyani lapho lokho vele iyabusa izibuse naye ibuse le mali zona zikadeshintshi ena kamele iqinise sifuna njengelizwe ukuthi sesivule ikhedi elitsha sivule siyenze into ezaphumelelisa ilizwe ngabe lokho sikuyela izanu ini ha-a asibe kuthingena ukuthi kuthiwa ngoba lokho ngezanu ngoba laye engenzeka kanjalo izanu ngathi ungungenye angayala adi angitho ngenye ngoba izanu sithe ungungenye ingayesesala iziki kuthiwa lokuzala yena ilizwe lapho eyaliyala iziki yina lezimbabwe asiyamukeleni yiyona le sikhona esiqalisiwe njengongenya abe ngumuntu othi iya nasi imali ake siyisapotenini sisonke njengamazimbabweni sokubuyela umbuso wezanu yikho lapho kusukelela khona njengezimbabwe ngoba thina sesa-indoctrinator kwathiwa kumele sitshintshe sitshintshe umbuso sitshintshe sithi izanu izanu kayina problem
ngwenya ngena kolapho
kuthi uthi uvele isibandakazi sikhange ngikhulumileyo ungakhangelisise ingawuthi yaqalela ngaphi uGideon Gono noJohn Mangungula basuka abantu behlanganisa i-monetary policy lama-program ama-political programs ezanu i-mechanization o-extra that khona i-quasi-fiscal expenditure kuthengwa izimali zidingwa kuthengwa amabhasi ezupko ayethwala abantu bezanu mina ngithi khona hhayi asisoze sikhangele khona ngithe khona mina imali amaziki nxa ibhenki i-reserve bank yezimbabwe ingazimela iyodwa kungaze kwahlanganiswa ama-monetary policy lama-programs ama-political programs ezanu ngoba ye loba engazi athi yena hhayi ngithiyeni i-programu ezanu le-monetary policy kodwa izanu phela yilo iqembu elibusayo so kungaba lama-temptation okuthi bainde imali befinansa ama-programs ezanu vele ugide mkhulu laye wabe sewavuma bafowethu wathi i-elephant in the room yi-political problem so kungaze kuqathaniswe ukuthi kuye-monetary policy e-independent lamazanu kule programs a-independent hhayi ngibona ngathi iziphi ingaba lelesisizesiso
ye siyakuzwa kakhulu ngwenya ngena khonapho-ke mdaweni
inyamuza uphuma ama-monetary policies izanu tefu ngobivusa but yena ukhuluma ngama-policies aphi nxa esekhuluma ngabo from independence independence vele siyayazi sonke sazalwa sonke ngo-1980 saze sizele kwayenzeka kwayenzeka kwakusenzakalayo kathesi sikhuluma nge-monetary policies ezisekela izidi sure or bond or a TVS siyabeleko sibhesa ngabo ukuthi heyi business yebona ye kwehlula babheja babebhejana shuthi le ayisozi iwe le ayisozi iwe le ayisozi iwe le sidi yangikhona sesilaba umkhonanzi labo asebesithiza kwanjani akuvumi khonapho mina ngithi asisebenze nini kube nini izidi imali lathi sibe ngabantu esithi zathi sikuphila baba le mali esebenzayo elizweni ingamanje imali leyo siyabeleko sithi I'm not sure if you're a good person.